sizabagrupha ngama two siba trene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengama njengesepa njenge slow polish njengemafutha okugcoba sibona ukuthi bangawenza bese sibanika i-startup pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi not njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka?
Anto saqalise Tholotho saye wangi khathesi senkayi yenka lengesami isigaba sike sabantu ababizwa omama batrena befika i-40 some over 4 sabona ukuthi hayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3 manje khathesi sithethi na wonke umama ofuna ukuzatrena kabuye ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho so sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye isike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane duzane asikhethi muntu sithe lowo ofunayo lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe azenzele amakhandlela akhe azenzele amafutha akho okujova sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo njalo baningi abalezigayo sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise okunye ngikuthola kuhlupha ezigayweni yifuel ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu abanye ababe bengelamali and yet idizili yethu ithengwa nge-foreign currency konke lokhu sikukhangele siyancedisana ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nje kathesi siyakhuluma siyathumela lakubo sobhuku ngoba sobhuku umuntu womuntu wonke njalo ezigabeni lapha kulamathatha avele khona abantu baphoselane njalo lakubo DA siphosele lapho siya ekuthuthukiseni abantu akulabandla elokuthi kumbeni uthi wena ungumRoma wena ungumAngikeni wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni ikakhulu ezabelweni sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu sihloniphane sibambane senze izinto zethu ndawonye lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla ungena yiphi isonto ungowangaphi as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo and ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abane-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli kuningi sesikulungisile omama bebuyile ungaze ubuze bani lobana kula mama ngitsho yedobu yaphambi kwami nohlupho lwakhe usulihlalele phansi singalulungisi khonokho yikho okulungi isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo I haven't seen anything engasolvekiwe okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandleni kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise and then mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini sibuye le nhlupho ezinye ziyasiginga ye kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.